Pakuizika tisindaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 19 Mpandula 2022 ngokuyino kumete sayiti. Endabeni zethu lamhlanje.
Ya thina sike ku accident scene sanda kuyenzakala. Kusela abantu abathethe ezimoteni laphana abantu abengihambe laba abanye bayancedisa ukukhupha abantu labana abanye sebefile abanye bephila kathisisa ubuhlungu.
Abantu abayisithupha abagoqela umuntu lomfo wabo bafele engozini yomgwaqo emangweni wasejube izolo ebusuku ngemva kokungqikilana kwemota ezimbili emgwaqweni osuka koBulawayo usiya eGwanda.
Sibabonile abantu abakhe bonke bebekhona kusukela konguye osethethe ubukhosi uKing Charles III, kube khona uPrincess Royal Anne intombazana yakhe yoduma ufungwaswa wabo Charles.
Abantu abaningi namhla bavalelise uQueen Elizabeth II indlovukazi yakwe leBrithani engakabekwa emathuneni nabokhokho bakhe eWindsor Castle. Umhlangano omkhulu womanyano wamazwe omhlaba owenziwa mnyaka yonke owe United Nations General Assembly UNGA osungulwe mhla ka 13 Mpandula ukhangelelwe ukugcitshwa ngevikezayo mhla ka 27. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo umsakazo. Abantu abayisithupha abagoqela umuntu lomfo wabo bafele engozini yomgwaqo emangweni wasejube izolo ebusuku ngemva kokungqikilana kwemota ezimbili emgwaqweni osuka koBulawayo usiya eGwanda. Lingozi iveze obala ukuthi umunicipality weGwanda kazimiselanga ukumelana lengozi zomgwaqo ngoba imota zakhe zokuthwala abagulayo kanye lokucitsha umlilo iambulance lefire truck zifile. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Polonyathi ubeke ukuthi abantu abane bahle bafela khonapho lezi zimota zinqikilana, kwathi omunye wabathayeli wafela isibhedlela esigodini. Abathathu abalimeleyo labo bakhanjiswe kulesi sibhedlela. Uthi njalo basaphenya ukudala ukungqikilana kwezimota lezi ehlobo lweMazda Accelera ebilabantu abathathu kanye leToyota Corolla ebithwele abantu abahlanu. Abafike lengozi sanda kwenzakala kusiya kuhola lesikhombisa ebusuku bathi abakubonileyo bekusesabeka izidumbu zigcwele indawana yonke kuthi abanye bebelokhu bebanjelwe ezimoteni. Abalimeleyo bebehlaba umkhosi njalo bagcine bethola izimota zezihambi ngoba ama-ambulensi ephuze ukufika. UMnumzana Khumbulane Khange ngomunye walabo abafike lengozi sanda kwenzakala.
Ya thina sike ku accident scene sanda kuyenzakala. Kusesela abantu abatrapped ezimoteni laphana abantu abengihambe laba abanye bayancedisa ukukhupha abantu labana abanye besebefile abanye bephila kathisisa ubuhlungu babancedisa nje ngokuba lalisa kuhle kuhle ukuthi bathiwa umoya. But the accident yankhona be serious, so serious. Akutshengiselanga lokuthi izimoto ziyibrekile leziyana ngoba beyodongela ama-brake marks lawa. It was so horrific. Abe kunzima.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabahlali beGwanda uMnumzana Methuseli Moyo uthi umasipala waleli dolobho ufaka impilo zabahlali engozini enkulu ngokungabi lalezi zimota ezimelana lengozi ezifana lale.
EGwanda kuvele kungathiwa kube le-accident vele uyakwazi kula muntu ophilayo. Indoba umuntu kumele aphile uyafa ngoba kuswelakala indlela ezokuthi angasizakala ukuthi aphume lapho. I-municipality yethu kuduze lokuthi vele kayikho. Kuye manje ungagula ayikho i-ambulance. Kuye kwatsha umlilo ngemva kwe-Delta bebethela ngebhakede. Sesambhalela u-town clerk incwadi thanda ukumbuza njengama-challenges alawo ukuthi njengabahlali beGwanda sibonisane.
Umeya weGwanda uMnumzana Njabulo Siziba uthi ambulance abakade bela ifile njalo kule mizamo yokuthi bathenge inye ngokuphangisa.
ukuze kwafika esigabeni sonke abantu esihlala sisazi ukuthi kwelinye ilanga singaveli kulokho kungakabi le nto elungisiweyo. In our last year budget, i-ambulance has been a priority, yinto yakuqala efanele ibe khona. I-prioritization yethu yesehlulileyo, siyamthembisa uzulu wegwala i-ambulance iza kuba khona.
Omunye wababhubhe kule ngozi ngujaho besebenza kumasipala weGwanda, yena obehamba lomfo wabo obetshayela eyinye lezi zimota, bonke bahle bafela khonapho. Ngomnyaka ka-2018 abantu abedlula amathumi amathathu bafa ngemva kokuthela ebhasini enkampani eBrooklyn eWest Nicholson elibhekise eGoli. Abanye babo batha baba ngamalahle ngoba umasipala weGwanda ehluleke ucitsha lomlilo. Ngimelo umsakazo weStudio 7, ngisemajondeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Abantu abaningi namhla bavalelise uQueen Elizabeth wesibili, indlovukazi yakwele Bilithane engakabekwa emathuneni nabokhokho bakhe eWindsor Castle. Abaningi bebephosa amaluba ngesikhathi isidumbu sendlovukazi sidlula emphakathini. Kube labanye njalo abakade beqhinqa izililo besithi indlovukazi yayingumuntu wabantu bemaze okwesikhathi eside esebukhosini. Abezindaba abeReuters babika ukuba abantu abavalelise indlovukazi bahlanganisa abatsha kanye labadala abadabuka emazweni atshiyeneyo. Umongameli uJoseph Biden wakwele Melika lezinye iinkokheli zamazwe atshiyeneyo lazo zivalelise indlovukazi. Bekugcwele phamu lalapho okwenzelwe intshumayelo yokuvalelisa indlovukazi efihle izihlobo kuphela phansi komngakhe uPrince Philip owabhubha nyakenye. IWindsor Castle yindawo lapho okulaliswa khona abesikhosini. Iningi labo lifihlwe eSt George's Chapel, baqoqela uHenry wesitshiyangalombili owatshona ngomnyaka ka-1547, uCharles wokuqala owagunyulwa ikhanda ngomnyaka ka-1649, uCharles wesithathu nguye oseyinkosi yakwele Bilithane. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Mqondobanzi Magonya, ingcwethi kwezamasiko.
Kukhanya kuhambe kuhle kakhulu mfo kaMthembu. Sibabonile abantu abakhe bonke bebekhona kusukela konguye osethethe ubukhosi uKing Charles III. Kube khona uPrincess Royal Anne, intombazana yakhe yoduma fungwas wabo Charles. Kube khona njalo uPrince Andrew. Kwaba khona lecina thunjana lendlovukazi uPrince Edward. Labazukulu babo bebekhona, mbabonile abantwana baka Charles, baka King Charles, mbabonile abantwana baka Princess Royal Anne, mbabonile abantwana baka Prince Andrew, kanti ke losapho lwabo Edward belukhona, lesizukulwana sesizukulwana besikhona. Kube khona njalo izisebenzi zonke ebezisebenzela indlovukazi kuma palace akhe wonke akhona lapha kusukela eHolyrood uzuzobamba yona iWindsor Palace yona ngwayo mpela sibili. Bebekhona abavele eSandringham, bakhona abavele eBuckingham Palace.
Kutshona ukuthi ayebekwa khona ngale Windsor.
Uzakhumbula Mthembu ukuthi umthetho lemvelaphi yobukhosi bamangisi, amakhosi abo abekwa ndawonye. Ngikhuluma nje indlovukazi lapho ebekwe khona, ibekwe lapho okwabekwa khona uyise, okwabekwa khona uyise mkhulu, isihlanganiswe lamanye amakhosi alichumi lanye andulela ubukhosi bendlovukazi uQueen Elizabeth II. Kanti ke lo nina ube ulele khonapho kunye lodade wabo ulele khonapho.
Bonke vele singathi umjene wonke uzabekwa khona mfana kumbekahamba njani.
Engilesiqiniseko lakho Mthembu ukuthi uma ubukhosi busesendlini yeWindsor, kusobala ngomdabuko wabo ukuthi ngaphandle kokuthi kube khona okungadala utshintsho ukuthi omunye acine echiya iwili yokuthi yena lapha azabhubhela khona ufuna ukuyangcwatshwa endaweni ethile, okukhona ukuthi iWindsor Palace yikho lapho okubekwa khona amakhosi amangisi. Kungaqhamuka enye indlu kusasa engathatha ubukhosi nxa bengabuhluthunelana la mhlawumbe kule ndawo lapha ezafuna ukuthi ebekwa khona. Kodwa-ke the House of Windsor, indlu yama Windsor ikhona phana ubukhosi abakumakhosi akhona izolo abekwe khona phana yikho lapho kubekwe khona le ndlovukazi uQueen.
Yes, ngathi mina lawe kujoli vele konke khonokho nxa sisukukhangela nje.
Uyabona mfoka Mthembu ngikhangele indlela uQueen ahlonitshwe ngayo ekwedluleni kwakhe. Ngileqinisa lokuthi nxa kuthi mina lawe zisahlangene kanye ke lozulu wonke jikelele kusikhombisa obala ukuqakatheka kokulondoloza imkhuba, amasiko, imvelaphi, ulimi lendlela yethu yokuphila njengabantu. AmaNgisi alendlela yabo, indlela amaNgisi siyibonile ukuthi nxa kuthe kwakhothama intaba, nxa kuthe kwadilika intaba kwenziwani, kuhlonitshwa njani. Yebo, okunye esikubonileyo kuyafana xathu lendlela okwenziwa ngayo esintwini. Ngikhuluma ngitsho lakwaZulu.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya ingcwethi kwezamasiko obexoxa lo Gibbs Dube eseLondon kwele Bhilithane ngocingo. Bakhona abadabuka eZimbabwe abachothoza indlovukazi besithi utshone engakalungisi ubukhosi bukamthwakazi obabhidlizwa ngabantu bakhe. Abanye bakhala njalo ngokuthi indlovukazi kayizange ilungise udaba lombhuqazwe eGukurahundi ngoba ngaleso sikhathi kubulawa abantu enkabazwe yeMathebeleland wayedlelana lo wayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe. Kunjalo nje eleZimbabwe lalo belimelwe embuthanweni womngcwabo wendlovukazi uQueen Elizabeth II, yena obekwe namhlanje emathuneni aweKing George wesithupha. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkokheli yamazwe omhlaba egoqela lomongameli Emmerson Mnangagwa inxusiwe emngcwabeni lo, kodwa uMnangagwa ubengekho ngoba yekelwe eMelika emhlanganweni we-United Nations edolobheni leNew York. Ngakho-ke leZimbabwe belimelwe ngumphathintambo wobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba uMnumzana Frederick Shaba. Ilunga leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mbonisi Gumbo uthi uMnangagwa angabe engayanga eNgilandi ngezizathu ezitshiyeneyo.
Apha eZimbabwe kuluma sitenzenje kule MRP 9 eyagwetshwa 3 years ngoba behambe bayoprotesta kuphela bengabulalanga muntu, bengawonanga lutho, kodwa kathesi bayabhadla ejele eChikuru kule ndaba yabo Job Sikhala. Labanye bancitshwa ibheyi ngoba sokupoliticizwa amakhoti eZimbabwe.
Kodwa uMnumzane Munashe Mdutsa webandla leZANU-PF uthi yikugcona nje umongameli welizwe okukhulunywa ngabanye.
Ukubhubha kwendlovukazi yase-England kithi kuyisikhumbuzo ikakhulu njengezwekazi le-Afrika ukuthi England ukuphumelela kwayo elakho lamhlanje kungenxa yegazi lezithukuthuku zabantu abamnyama, njalo ilithuba lokuthi kufuze sibheke emuva sikhumbule ukuthi singabantu ababethathelwe uzukuse wethu. Njalo nxa sibona ukubhubha kwendlovukazi le kusiba khona isikhathi sokuthi sizibuze thina njengabantu abamnyama ukuthi uzubuse esawuthathela amazwe afana nale Britain labo France sesusebenzise kanjani ukuthi sithuthukise impilo zabantu bethu.
Undlovukazi Elizabeth yaseNgilandi ubhubhe ngeviki edluleyo eseleminyaka phose elikhulu 96, njalo eseleminyaka edluleyo isikhombisa 70 yebusa. Umntanakhe uCharles wesithathu uhle wathatha isikhundla sokuba yinkosi yelizweni leli njengesiko laseNgilandi. Amazwe amaningi ayamkhumbula uQueen Elizabeth, abaseAfrika besithi ngomunye owenza ucuku lwabancindezeli lube bhadla, kuthi abanye bayamncoma ngokukhola ubukhosi bendlu yakibo ngalezi nsuku engasela mandla kakhulu ekuqondisweni kwezombusazwe zelizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Umhlangano omkhulu womanyano wamazwe omhlaba owenziwa mnyaka yonke o-United Nations General Assembly, UNGA, osungulwe emhlaka 13 Mpandula ukhangelelwe ugqitshwa ngeviki ezayo mhlaka 27. Emhlanganweni lo inkokheli zamazwe omhlaba zikhangelelwe ukubonisana lokuxwayisana mayelana lemibuso emazweni ahlukeneyo ukuhlalisana lokudlelana kwawo inguquko kwezomkhathi emhlabeni jikelele ukulondolozwa kwelungelo loluntu impi ye Russia lele Ukraine lokunye amalunga amabandla ezombusazwe kwele Zimbabwe awezanu PF le Citizens Coalition for Change akhona lawo eNew York kwele Melika lapho okwenzelwa lumhlangano weUNGA. Umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukuyahlangana lezinye inkokheli zamazwe omhlaba njengoba ikhethe ukuya kulowo mhlangano kulokuya emngcwabeni wendlovukazi uElizabeth II. Wathumela umphathintambo wakhe wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba, umnumzana Frederick Shava. I-Studio 7 ibe lethuba lokuxoxa lomnumzana Believe Gawule owebandla lezanu PF.
Mabe akulabo kumele kulungiselelwe into zonke kube le indlela kulungiselelwe into zokhetho lani lani kulo ngendlela abakhuluma ngayo khonoko akusoqiniso lelo asikhangeleni ukuthi eZimbabwe kulokuthula okungakanani okwesabekayo ukuthula okukhona iZimbabwe lokuthula sibili esikukhangeleleyo ukuthi izizwe zihlangene khona ngale amazwe ehlangene khona ngale ngibona ngani bamele bekhangele izinto ezimqoka ukuhlonipha ikakhulu ukungangeneli kakhulu besitshele kokwenza njengamazwe amazwe kathi kakhulu iAfrica lohlupho olunjengalolo lokuthi njalo ama-sanctions kuba ama-sanctions labo abavakayo njengoba nje u-South African president ekhulume lo-Peter Biden ngale emtshela sibi ukuthi hayi bakithi ama-sanctions aselimaze ilizwe leZimbabwe abantu beZimbabwe sebeze bebaleka besiyaphephela amazweni amaphandle ku-South Africa. Esikukhangeleleyo ukuthi kukhulunywe ngendaba ze-climate change ngoba yilo dubo sizabalalo ngokulandela kokuhamba kwesikhathi umkhathi lo kumele kube le ndlela ozabanjwa ngawo. Bese kukhulunywa njalo ngendaba zezimpi ezikhona phakathi kwabo Ukraine labo-Russia kube lokulamula lokuhlomisa kube lokulungisa indaba zeRussia leUkraine zingalungiswa iRussia leUkraine iRussia eUkraine abantu banye labantu iNATO le inqayiti yalamula inika abantu izimali wakwabona umuntu olamuleni kumuntu induku umuntu nxa ulamula abantu ababili besilwa unika umunye ishoko uyabulamula njani bona so izinto ezingalungise ezingalungisiyo zena akulanyulwe umuntu weUkraine lwana leRussia ungafu uphambanise umhlaba uma kwawo ngoba ungacina uzozala iThird World War ngoba sokulendlela ukuthi amazwe asimele Ukraine ikuthi Russia phela la ilabangani bayo la okuthi akudingeki ukuthi kucina sokufika kuvuka iThird World War hayi amadlwane la akhulunywa yilabo abantu beopposition abaphonga ukukhala bengajaywa.
Umnumzana Gawule lilunga lebandla lezanu PF exoxa leStudio 7 eHarare ngocingo. Siphinde saxoxa lomnumzana Daniel Molokeli webandla leCCC ongummeli wewange edalela eParliamente.
Kule viki ngise New York khangelele ukuparticipate kunhlelo ezijeneyo qaleni kweviki kakhulu ngiyabe ngikunhlelo ze Global Fund Replenishment Conference lapho esikhalele khona ukukhuthaza amazwe ukuthi ba contribute towards $18 billion every 3 years Global Fund iyenza i fundraising process so kuthiwa i replenishment process so ngikhangelele ukusebenza kakhulu labantu be civil society abama NGO abazama ukukhuthaza abakhokheli bamazwe ukuthi ba contribute izimali ukwenza ukuthi sifike ku $18 million mhla ka 21 September ikho kule nkalakatha ye conference yabantu abakontributor towards the Global Fund ukuthi i Global Fund Replenishment Conference elthen we viking zabengisenhlelweni zamaZimbabwe ikakhulu inhlelo ezenzwa yi CCC Citizen Coalition for Change lapha eAmerica sikhala ukuba nama panel discussions khale ukuthi nisibe lama protests sikhale njalo ukuthi sibe le fundraising dinner ngomgcibelo so I will be part of those programs ngisebenza lamaya maZimbabwe sizama ukukhuthaza ukuthi kube lenguquko eZimbabwe sizama futhi ukuthi nisithengise obala ubuhlukuluza kwahulumende abantu anjabo umhlonipha uJob Skhala lomhlonipha Godfrey Sithole labanye abasenyathime labanye nje abanjalo like abemthwakazi Republican Party abaphonga udzinwa entolongweni bengenzanga macala because bona babona different politics zaseZimbabwe bale mbone chene leza NPF so siphakathi lapha eNew York siyasebenza kunzima this week.
Umnumzana Molokele lilunga lebandla leCCC esixoxe laye ngocingo eNew York khona pha kwele Melika. Uhlelo oluphansi kwesihloko esithi kunda ngoba iTB luqhubekela phambili elizweni lonke lolu luhlelo lokuhambela izakhamizi endlini behlolwa umkhuhlane wofuba lwe-tuberculosis ilizwe lonke olugoqela lokuhlolwa umkhuhlane wobhuqu emaphatshini kakhulu kulabo abakumsebenzi wokwemba. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo. Ngaphandle kokuhambela abantu ezindlini behlolwa abohlelo lolu olwekunda ngqoba i-TB lesilicosis, banikeza abantu imfundiso lokubalimukisa ngokuqakatheka kokuhlolwa lokwelatshwa umkhuhlane wofuba lwe-TB emizameni yokumelana lalesi sifo elizweni. Umqondiso we-Union Zimbabwe Trust uDokotela Ronald Ncube uchaza kabanzi ngohlelo lokulwisana le-TB eZimbabwe.
Umkhuhlane wofuba kuma-districts angaba ngu-8 abalisa iGweru, Kwekwe, Shurugwi, Shishavane, Chirumanzu, Mwenezi, Insiza, Legwanda. Uncedo esiluthola ku-USAID ngolemali yaseMelika engange $15 million okweminyaka emihlanu kusukela ngo-2019 kusiya ku-2024.
UDokotela Ncube uqhubekele phambili echaza kabanzi ngomkhuhlane wobhuqu emaphatsheni abathi yi-silicosis.
Umkhuhlane okuthiwa yi-silicosis uvame ukutholakala kulabo abahamba igolide, ikakhulu ababizwa ngokuthi ngojeketa. Amatshe amancinyane atholakala uthulini lapho okwenziwa khona igolide okuthiwa yi-silica dust, yiwo athi angahlale emaphatshini alakho ukulimaza amaphaphu abe sebangela lomkhuhlane we-silicosis. Uma uthe wabalayo i-silicosis, kuba lula ukuthi ubanjwe umkhuhlane wofuba kumbe i-TB. Izitshengiselo zalo mkhuhlane we-silicosis ziyafana, ziphose zifane nje lezofuba, ikakhulu ukukhwehlela okungapheliyo. Uhlupho ngomkhuhlane we-silicosis yikuthi uma uthe wawubanjwa awelapheki, ngoba izilonda ezibangelwa ngala matshe aluthuli lwe-silica dust zitshiya amanxeba emaphatshini abangela ukuthi kube lula ukuthi igciwane lofuba lihlasele. Uma uthe wabanjwa umkhuhlane we-silicosis, kuqakathekile ukuthi uvikele ukubanjwa umkhuhlane wofuba ukuthatha ikhosi yamaphilisi esithi yi-TPT or TB preventive therapy.
Unkosikazi Sitshengisiwe Siziba obona ngezempilakahle kukhansili yakoBulawayo uchasisa ngezibonelo zomkhuhlane wofuba le-silicosis ethi kuyahambelana.
Sibonakaliso ze-TB isikhathi esiningi umuntu uyabe ekhwehlela, ungakhwehlela okudlula amaviki amabili yikho lapho esabe sesicabangela khona ukuthi ungabe ule-TB. Leso kusithi-ke laba babe-HIV positive isikhathi esiningi nxa vele engavele ekhwehlela kumbe ilanga elilodwa kumbe ngamalanga amabili sihle sicabangele ukuthi engabe ele-TB. Leso kusithi-ke abanye uyakhwehlela, nxa ekhwehlela besekhwehlela isikhwehlela esilegazi, abanye ebesecikizeka umzimba le-loss esingathi i-loss of appetite, uyabe engakhwabithi ukudla, abanye bese ginqa ebusuku.
Unkosikazi Siziba uqhubekele phambili echaza ngendlela abelapha ngayo ufuba lokukhuthaza abantu ukuhlolwa kusasemasinya.
I-TB kulamaphilisi akhona awe-TB ayimhlobo emine, ukuthi nxa esikhuluma ngayo i-ordinary TB, ngoba isikhathi esiningi i-TB esiyabe sikhuluma ngayo yi-pulmonary i-TB eyejwayelekileyo. So ile mhlobo emine e-treatment. Bonakaliso engikhulume ngazo ayisikho ukuthi umuntu kumele athole zonke zona lezi zibonakaliso, kodwa kungavele kube lokukodwa kwakhona kuphela, siyakhuthaza ukuthi abantu babuye bazohlolwa esibhedlela, ngoba i-TB phela siyakwanisa ukuyivikela njalo iyelapheka. Sabe senzela ukuthi njalo ingamemetheki ngamandla. So ngabona kulezi bonakaliso yesinye ezibonakaliso engikhulume ngazo, kumele ugijime uyefika esibhedlela.
Abezempilakahle bathi i-silicosis ayelapheki, kodwa isigulane siyaphiwa amaphilisi ehlisa ubuhlungu lokumemetheka kwayo emzimbeni. Okwamanje uhlelo lolu lokuhlola i-silicosis ezweni sekulabantu abahlolwa bafumanwa belayo abedlula inkulungwane eyodwa 1260.
abakumsebenzi wokwemba yibo abakhuthazwayo kakhulu ukuyahlolwa isilicosis leTB. Phakathi kwalabo abahlolwayo abedlula amakhulu amahlanu 545 bahlolwa esibhedlela seGwanda. Umhlaba jikelele ukhathazekile ngokuqansa kwenani labantu abafunyanwa sebelomkhuhlane wofuba olwehlula eminye imithi olwe drug resistance tuberculosis. Abogatsha lwezempilakahle phansi kohlangothi olwe National TB Control bamanyane labenhlanganiso eye Union Zimbabwe Trust le USAID ukuqhuba uhlelo lwalonyaka olwekunda ngqoba iTB. Uhulumende weZimbabwe emanyene lenhlanganiso zomhlaba ezikumsebenzi wezempilakahle ezigoqela eyomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization babika ukuba bajonye ukuba kuthi kusiyafika umnyaka ka-2035 kungasela dubo lomkhuhlane wofuba eZimbabwe. Kusenjalo umkhuhlane wesihudo uqhubeka uhlasela kobulawayo lapho kubikwa usuthethe impilo zabantu ababili. Ikhansili yakobulawayo ithi yenza konke okusemandleni abo ukumelana lesihudo. Isikhulumi sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisampofu uchasisa ngabakwenzayo ekumelaneni lesihudo.
Izakhamizi ziyacebisa ukuthi zibilise amanzi uma ebuya elephunga kumbe elekhala engayisiyo esijayeleyo. Okunye futhi siyacebisa ukuthi phange uya emaklinika kumbe endaweni lapho singathola khona uncedo uma singezwa kuhle.
UZulu ukhuthazwa ukuba agijimele eklinika eseduzane laye ayekwelatshwa kungelambadalo engazibona esehlaselwe yisihudo njalo abilise amanzi engakawanathi. Ubulawayo ubhekane lodubo lokusilela kwamanzi osekudale ukuba uZulu avalelwe amanzi okwesikhathi esithile osekudale isihudo esingapheliyo esesimemetheka sithatha imiphefumulo yabantu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live talk namhlanje sikhangela umngcwabo wendlovukazi yaseNgilandi uQueen Elizabeth II obekwe eWindsor Castle namhlanje. Ngehlukane zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla. Abantu abayisithupha abagoqela umuntu lomfo wabo bafele engozini yomgwaqo emangweni waseJube izolo ebusuku ngemva kokungqikilana kwemota ezimbili emgwaqweni osuka kobulawayo siya eGwanda. Abantu abaningi namhla bavalelise uQueen Elizabeth II indlovukazi yakwele Bhilithane engakabekwa emathuneni abokhokho bakhe eWindsor Castle. Umhlangano omkhulu womanyano wamazwe omhlaba owenziwa mnyaka yonke owe-United Nations General Assembly, UNGA, osungulwe mhlaka 13 Mpandula, ukhangelelwe ukugqitshwa ngeviki ezayo mhlaka 27. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino kuMede Saidi. Ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-voa.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.